sangana lobunzima ukuthi idengo ezitolo lapha sokuzima dube sokudurela ukhona okumangalisayo bakhweza ukusha kwelanga le mali yakho iwa daily and kuzima njani
ye uhamba njani konampe ezitolo kona
abe ezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbhenki yafaka imali ukuthi lapho but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesiyithenga nge-$4 nge-US that is $73 akusahambelani vele
kutsho ukuthi nxa ule US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njani uhambe ebhanga kumbe uyenza njani
sebesithi siyilethe ebhanga bathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi kasithele ebhanga bathintshele so into ezikhona la ma-rate sebawisile ngapha usuka kusazwisiseki le duli la ma-rate sebewisile abanye i-case yaku-6 yabo 8 yimbi kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwa ayisaqondi ukuthi irate yethu sethip so inkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungathenga kunokuncane ompuphu labo thukela kunokumbijana uyavuka la usidlika ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu imali ekwenisa ibuhlungu ungazi ubambe RTG yakho nombifaka ekhadini hayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
Asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sibe ukuthi uyabe ethenge ngemalini lokhu lalokhu lalokhu ngamafutshane khona
ngimali ngifanisele ngami ngihambe ngadubha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadubha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakhona kuncane kwathi ungathaa i-500 bond yaphela khona ba uyaulinegodulumanisayo khathesi i-KG yenyama ekuma-$22 one khathesi inyama lisemsebenzini ukuthi uzaku ungadli ukuthini and kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabatholi bensemashobu nje khathesi ngemvuwayo izikulo akulabantu